Udokotela bahlangana esibhedlela seParinyas namhlanje ekuseni bethula umbiko othi ukuba emsebenzini bayafuna kodwa imali abayiphiwayo ayiseneli indleko yokugada imitshova besiza emsebenzini. Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yabodokotela laba eyeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Masimbandoro uthi bayayihlonipha imithetho yesizwe kodwa abanayo imali yendleko yokuza emsebenzini.
I-48 hours ebesiyiphiwe isidlulile kodwa kulosizi ukuthi silokhu singenelisi ukubuya emsebenzini. Sihlonipha umthetho welizwe kodwa asenelisi ukuthi siqhubeke sibuya emsebenzini ngoba asilayo imali yokuhambisa.
People simply didn't report because they don't have the financial backup to report for
them. Umuntu oqhubeka wakhuthaza uhulumende ukuthi azinikele ukukhulumisana labo hashi ukusebenzisa imithethwandaba ubethusela.
And we are appealing to the relevant authorities, the employer, to actually address this matter.
Ukukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lolu ngokuphangisa ukuzama ukuthenga isikhathi esithi ukukhalala kwethu imisebenzi akukho emthethweni akusoze kusize lutho. Inkulumo eziseqinisweni lohulumende yizo ezizenza sibe lempumela ezenelisa ukuthi sibuyele emsebenzini.
Which guarantees us sustainable offers can actually capacitate us to go back to work.
Singcwadi ekuqubukele zombusazwe uMnumzana Mlungisi Mabhena uthi isinqumo seLabour Court asozilethe inguquko.
Isinqumo somthethwandaba esiyenziwa ngolwesihlanu ngasinanzelela sibona izikhalazo zamadokotela zingakalungisiswa. Ibona ukuthi akusoze kuncede nalutho ngoba amadokotela angakakujabula asikhangelelanga ukuthi angakwanisa ukwelapha abantu njalo sikhangelele nemali zokuthi beye emsebenzini ezimuli zabo zingenakudla bekwenza ukuthi bengakwanisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle.
Kodwa abanye bathi loba kulungela kodokotela ukuthi bakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo kodwa kusobala ukuthi uhulumende akanayo imali efunwa ngodokotela. Omunye wabo ngumnumzana Thomas Moyo oyisakamuzi seHarare okade sesibhedlela seParinyas namhlanje.
Ikimi esikhona kathesi ngokuthi njengoluntu leZimbabwe siyacela ukuthi ama-doctors abuyele emsebenzini ngoba phandle ngale isimo sibi. Kodwa ama-doctors engabuyela emsebenzini sibe sicebisa lathi ugovernment uhulumende ukuthi abone ukuthi engayenzani ukuthi lawo ababhadale imali ezingconywana ngoba wakathesi kuyafiwa abantu bayafa isimo asimanga kuhle.
AbeZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko izolo besithi ngemva kokuxwayiswa ngamagqwetha abo sevumelene ukuyadikisa isinqumo seLabour Court emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. Odokotela sebenensuku ezidlula amashumi amane bekhalele umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi elingenele ukuthi baye emsebenzini kodwa uhulumende ukuthi akayenelisi imali efunwa ngodokotela. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo wezempilakahle uMnumzana uBhataya Moyo yehlule ngemva kokubambeka emhlanganweni etshiyeneyo. Mele isitho 7 ngiseHarare, ngiKitfon Pepe.